umbiko ka president nje uNelson Chamisa umbiko ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane lozulukazi weZimbabwe ngendlela ukuthi singaqhubekela phambili njani silungisa ezisihluphayo njalo ukuthi umnyaka ka 2020 fanele sikhangele ukuthi kungaba lezinto ezinjani ezingaphumelela siya phambili ukwenzela ukuthi lizwe lethu liphume kwizimele kulo njalo ukhangele kakhulu president Chamisa ukuthi lo mnyaka esingene kuwo uzaba umnyaka wenguquko enkulu kakhulu elizweni leZimbabwe.
Ikhona na imigqa emgqoka azayiphatha uChamisa ongathanda ukuyazisa uZulu?
Ngathi uZulu weZimbabwe angaba neqiniso lokuthi uPresident Chamisa uzahlubungula njalo wakhangele akhulume kakhulukazi ngokuthi izindubo esilazo kweZimbabwe zingalungiswa kanjani. Amahlaba eZulu kanye lobukhokhelo obukhona phakathi kwelizwe ebezihlangathi ezithiyeneyo kufanele zihlanganise amakhanda zisebenze ndawonye ukuthi ziqhubekise inqubekela phambili njalo zilungise lokho okonakeleyo. Ngakho ngibone ngani khonokho yikho kumqoka njalo ayikho enye into esengqondweni kube enhliziyweni zikaZulu weZimbabwe eyedlula ukuthi kathi singaphuma njani kulobu buzimo esikubo. Yikho lokho okhulunywa nguPresident Chamisa ukhuluma njalo ebiza iy'nkokheli zezigaba nezigaba ezeZimbabwe ukuthi hayi bo sokufanele kulungise. Liyazi ukuthi uPresident Chamisa uyowaqala nini lanini futhi ukuthi udaba leZimbabwe lulungiswe kuzafanele sihlanganise amakhanda ndawonye, sifake izandla zethu ndawonye, izinyawo zethu ndawonye, siqhubekele phambili. Yikho lokhu akusubungulayo njalo akhuluma ngakho kakhulu umkhokheli wethu ngolwesibili esenzela ukuthi phela kube khona ukuhlangana kwemicabango lemisebenzi lezingqondo siqhubekela phambili silwisa ukulungisa ilizwe lethu eselibhizwe kangaka.
Ubaba Mbeki wabuya eZimbabwe nyakenye wathi uzaphindela kulinyanga selike lezwa kuye na?
Hayi, ezika President Mbeki asizondaba esingazikhuluma emphakathini kulesi sikhathi ngoba ziyabe zimelele ukuthi nxa sifuna ukukhuluma ngezindaba zakhe siqale silubuze ukuthi usafuna sikhulume ngakho lokho ngoba phela lezi ndaba ze-international relations ezokudlelana kwamazwe silomkhokhelo osuka kwelinye ilizwe ngakho ngeke simephule simvune amakhwapha kumbe sikhulume izindaba zakhe yena engavumelani ukuthi sikhulume ngazo. Ziindaba ezimqoka eziqakathekile ezifanele sizigcine kanjalo. Nxa kuludaba lukapresident Chamisa singalukhuluma lolo hathi olukapresident Mbeki ngoba phela naye ulazo izinkulumo. Is good to be